Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 21/4/2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota balutshwana kakhulu koBulawayo nesigaba semaNdebeleni jikelele.
Okuqakathekileyo ukuthi kumele sibuke amalokhu, sithathe abantwana sihambeni siyerejista kuba ngamavoti. Lanxa kubuhlungu obunganani kuba singavele siyekele khonoku, sizaphelela ezandleni njengesepa.
Ilunga ledale lephalamende lethula amazwi alo ngolimi lwesidonga edale.
Ngiyake ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho kokuthiwo umthetho welizwe, ngoba engikwenzayo kusemthethweni, njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumbe abanye abantu.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla othiwa yi-People's Rainbow Coalition okhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru sokutshengise sovala ukuthi uMjuru kasekuya manyana labakumanyano we-MDC Alliance.
Na okwethu sixoxisana labo ukuthi bafake imilayo eyenza ukuthi ibhizinesi ithuthuke iye phambili, abantu bathole imisebenzi. Thina njengama-manufacturers benelisa ukuthi si-exporte intengo yezinto zethu ibe phansi, i-quality ibe phezulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota balutshwana kakhulu koBulawayo lesigaba semaNdebeleni jikelele. Kusiyafika ngolwesine, abantu kade sebebhalise amagama abo kuluhlu lwabavoti koBulawayo bebesedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lasithoba minwembili i-18,000, kuthi inkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu i-25,000 zibhalisele esigabeni seMatabeleland South, okuyinani elifana lesigaba seMatabeleland North. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo, yena othi uZulu kumele ayebhalisa ngobunengi.
Okuqakathekileyo ukuthi kumele sibuke amalokhu, sithathe abantwana sihambeni siyerejista kuba ngamavoti. Lanxa kubuhlungu obunganani kuba singavele siyekele khonoku, sizaphelela ezandleni njengesepa, ngoba yikho kufunwa izane khonoku ukuthi singalobisi. Njalo kuqakathekile ukuthi yebo naye ingasifika sibaningi silihlekanyana khonapho, nxa sokuthi abanye abantu bayaxotshwa, kumele nathi sine sibatshengise ukuthi kanti vele sixotshelani, kanti kanti kuthiwe kumele kube nje. Ngoba singavele sikhalale, angisakwazi ukuthi phele 18 pili sizakuya ngaphi. Labantwana laba esibazileyo esizama ukubalungisela imisasa yabo, kanti sesifungene amajoyinti antana sesibabulele, ngoba kuphela kusasa abazayibona. Ngoba laba abantu abasibusayo kabanandaba lokudubeka kwethu, ngoba udubeka abakwazi. Bahlala ezindlini ezingamaroom angu-130. Uza kacabanga ukuthi angiuma amakhomalo phansi ngali olele engadlanga yini sidla mathanda okufuna inhliziyo yakhe, hayi khona okufuna isikhwama sami. Sikhangele futhi oza kuyangena ezekhi laphana ukuthi ayirejista, ekwazi ukuthi endlini uchiye kungadliwa abalimi bengahlanga, azame ukuthi angene emkambathengisi ongamatamatisi kwenza ukuthi athole isijeko santambama njengoba kulele kungadliwanga. Sikhangele futhi iningi labo ngamaloja baze sekuthiwa nemazi ukubhadala amarenti, so angachiye ukuthi axoxwe endlini ukuthi ahambe erejista kunokuthi ayedinga imali. Asibakhuthazanyile lapha ababekhona, kungabe njengemkambo lapha, thina sihlale sihlezi simdengisela lo udengisayo, ahambe ayerejista, angaphuma abuyela ayedengisa siye kuye kumunye siye kumunye siba sikhasane
ubona baningi kakhulu yini amaloja lalabo obachoyo abafana lalabo abangela incwadi zokuzalo
baningi kakhulu izolo busuku ngifonelwe izisebenzi ze old nick mine eziqeda ukurejista insuku lezi ezedlulile umqhatshi usebaxhotshile utete wajikijela impahla zabo zonke phandle kulabantwana abanama-3 months kulabantu abagulayo abanye kade bengekho ezindlini ngikhuluma kunje nje babutheniso phandle so sidila ngohulumende ovele ngelanda ngenxa sebebenze njalo ukuze abakhuthaze ukuthi bambi berejista kwini kona belabelana phandle and izolo ngendlela ezibhodola ngayo amboni ukuthi nanto abangaphinda futhi balale balale angavuka besithi sebesiyabafuna register abantu kumele bavuke bayadinga ukuthi sebezabe uyahlala ngaphi ngiyohulumende silale.
Alo ke ngonkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawan, Chimani Mani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla aphikisayo othiwa iPeople's Rainbow Coalition okhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru sekutshengise sobala ukuthi uMjuru kasekuya kumanyana labayi kumanyano weMDC Alliance. Ingcwethi ezicubungula izombusazo zithi lokhu kutshengisa njalo ukuthi amathuba okususa iZANU-PF esikhundleni asenciphile kakhulu ngokungamanyani kwamabandla aphikisayo. Intatheli zindaba iStudio 7 uThomas Jiripasi ubesemkhosini wokuphawula lumanyano izolo waxoxa lo nobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party uMnumzana Gordon Moyo.
Sivumelene ukwenza umkhankaso obukhulu ukuthi sisebenze ndawonye ngaphansi kwesambuleni esithi sona People's Rainbow Coalition. Le coalition entsha engasebenzisi ibizo lelinye iparty. Sivumile sonke siyalingana. Njalo sivumelene ukuthi sibe lo candidate ozaphatha inkezo kube ngumama sokuyisikhathi sabo mama. Sikhethe uJoyce Mjuru okwalamhlanje sibesenza lokhuyana okuthiwa i-pre-signing ceremony ngezinye indlela kube kuyi-engagement party. Siza kuyalontsha koBulawayo lapho esizabe senxuswa khona uZulu wonke jikelele ukuthi azobona ukuthi nxa kusayinwa isivumelano sokuthi ilizwe lithathwe ilizwe litshintshe kusayinwa njani. Yikho siza kwenza emavikini amabili abuyayo. Lamhlanje senze nje i-baby shower in 2 weeks time siza kuba le actual signing ceremony.
Lokhu kutsho ukuthi alisoze lisebenze labo tshangere lamanye.
Lokhu kutsho ukuthi sesiqalisile ukusebenza ndawonye amanye amaparties sivulile wethu umnyango umnyango we rainbow coalition kawuvalwa asozuvalwe kuze kufikile ngale nomination day kuyabe lokho kuvulekile siyafuna ukusebenza labanye bonke abafuna ukusebenza lati esingakufuniye ukungena emaparties nabo kodwa bafuna ukuthi sibe le common name le common symbol common objectives labo siyavuma ukusebenza lapho kasivalanga mnyango
nje ukuthi lokho lizabe likhulumisa
ukukhuluma kakumi kuze kufike nomination day siyabe lokho sikhuluma bonke abafuna ukuthi sibambisane amasongo akhala emanengi sibalutshwani siyafuna ukuthi sisebenze labo bonke over 40 ama opposition parties akhona eZimbabwe siyawanxusa ukuthi babuye kasibanxusele ephathini yethu ePDP umjuru kabanxusele ephathini yakhe eNPP sibanxusela kuRainbow umchilo wamakhosikazi.
Hello ke ngumnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare izolo. Omela isigaba seBinga South edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda wethule imbono yakhe edalela eParliamente ngolimi lwesiTonga okuthiye amanye amalunga ekhonona kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe amalunga ayavunyelwa ukukhuluma ngendimi ezisemthetheni elizweni ezivalisa isiTonga lezinye. Sixoxelayo uSibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
I-constitution yeZimbabwe iyakubeka mgceke ukuthi khona kule ndimi ezingu-16 okufuza ukuthi zikhulunywe elizweni. Ulimi lwesiTonga ngolunye lwakhona okufuze lukhulunywe kuleli lizwe. Ngakho-ke kulilungelo lami njengelunga ledalelwe ePhalamende kanti njalo njengesizalwane seZimbabwe ukuthi nxa ngisedale abanye bekhuluma labo ngezabo izimi nami nganelisa ukuthi ngikhulume ngolwami ulimi. So-ke isikhathi esiningi vele ngujwayele mina ukuthi nxa ngisePhalamende ngikhulume lami ngolimi lwakithi ngoba ngiyabe ngisenzela phela ukuthi bona labo engibamelayo labo bezizwe beziqenya nxa besizwa olwabo ulimi lukhulunywa isiHarare hatho ukuthi bebesizwa nje indimi zabanye zodwa. So yikho ke engikwenzelayo khonokho ngihlala ngikwenza njalo zaqhubekela phambili.
Manje ngokubona kwakho bayamukela yini amanye amalunga edale ukuthi usebenzisa isihlobo sakho?
Hayi mina kangikudingi kakhulu Chris ukuthi bayakwamukela abakwamukeli ngoba ngiveli bona engikwenzayo mina ngiyabe ngikwenza ngihlenzela abantu bakithi kanti njalo ngikwenza ngiyabe ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho okuthiwo umthetho welizwe ngoba engikwenzayo usemthethweni njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumbe abanye abantu.
Hello ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalela eParliamente ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba kuwembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sikhangela ukuthisa kwelanga okwedlulise amalawulo okwenzakalayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe sikhuluma nje. Ngilengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga mfowethu.
Ilanga nxa lichisa ngendlela elichisa ngayo kulezi nsuku baba Nkomo lifika kubo 40 degrees. Abanye bathi liyabe lisandulela izulu elinengi kanti abanye bathi liyabe likhomba ukubana isibhakabhaka somile mpela kakula zulu. Iqiniso yilipi?
Iqiniso liphakathi kwembono yona le mbili ngoba nxa sithi siyakhangela isikhathi esikiso eminyakeni thina siku-October and wonke umuntu yazi ukuthi vele u-October yinyanga yokushisa. mina ngokwami ngaqala ukuthi ngibe lenkinga if singafika uNovember kuloyo kuchisa kanje and izulu lingathembisi. Kodwa phela sikhumbule ukuthi izulu seliseule endaweni eziningi. Sesilitholile lokuqala lokubolisa amahlanga. Kathesi kuyachisa ngoba vele isikhathi sokuchisa. Kuzathi ke khonapho after abo 15 November yikho lapho sesikhangelela ukuthi izulu libe khona and ikhisimusi siyidlale sisedakeni.
Ngamanye amazwi uthi okwamanje ngeke utsho ukuthi lihlola izulu kumbe lihlola ukuthi kalikho ngoba isikhathi kasikafiki.
Into engitsho leyo nxa sithi siyakhangela kulaba abazinge zomkhathi nxa bethi bayakhangela okwenzakala ku-Pacific Ocean okuyikhona ukulawula ukuthi thina siba le season elezulu mbengelazulu ngoba kwesinye isikhathi kube ngu-El Nino kwesinye isikhathi kube ngu-La Nina ayikacaci i-event yalonyaka ukuthi zithi an El Nino event kumbe i-La Nina. Ngakho ke abakatsho bona ukuthi hayi lonyaka thina sikhangelela ukuthi alisoze libe khona izulu mbe lizaba khona. Kodwa nxa bethi bayasixwayisa bathi bona babona ukuthi izulu lizaba khona okwesikhatshana from around mid-November kuze kuyephela uDisemba liphinde libaleke kancane kuthi ngoFebruwari langoMarch libe linengi futhi. Into nje abantu okufanele beyenze ukuthi asenze amalungiselelo thina njengabalimi fanele sibhekane lalokho okusezandleni zethu. Bengisemaphandleni nje kulamaviki amabili ayedlule abanye sebefaka imiqube emasimini abanye njalo sebeqalile ukuthi bayabiya amasimu abo abanye sebeqalile ukuthi bayagebha nje bafuna ukukhipha amadenje lani lani. So yizo izinto okufanele ukuthi thina njengabalimi ngasiyazenza abanye sebeqalile ukuthenga lenhlanyelo lomvundiso fanele thina sizilungiselele umkhathi vela ukhe ezandleni zethu.
Ukulima kona kuqala nini kanje ngoNovember?
Nxa ngithi ngiyakhangela lapho engikhona mina eSouth Africa izinsizwe eziningi ikakhulu kobo Free State labo Northwest Province ezizwa ezaziwa ukuthi zilima umumbu kakhulu dala bephendula amasimu sebelindele nje ukuthi line nje kwamalanga amabili amathathu baqala ukuhlanyela. E-Eastern Cape ngikhuluma nje sebeqalile ukuhlanyela umumbu so isikhathi sokulungiselela sesidlulile actually nxa sesikhuluma iqiniso ngalesi sikhathi kufanele ukuthi inhlanyelo yakhumusa layo siyiphethe esandleni usulindele ukuthi line ngokwenele izulu ungene emasimini uhlanyele. Kodwa masingakhohlwa phela ukuthi akuhlanyelwa inhlanyelo kuphela silezifuyo lazo isikhathi esiqakatheke kakhulu ukuthi sizinanzelele izifuyo sizilungiselele ukuthi xa sesingena esikhathini esilezulu okuzaba nemkhaza lani lani izifuyo zethu zitholakale ziqinile.
Ezifuyweni khonapho umlimisi ilanga lona nxa lichisa ngendlela elichisa ngakhona aliziphazamisi yini?
Liyaziphazamisa yikho ke kufanele ukuthi ikakhulu laba abelusayo benanzelele ukuthi izifuyo zabo ziyathola amanzi ngokweneleyo and ukuthi zingahambi izifuyo uma ngomude ukuthi zize ziyefika lapho okulamanzi khona. Endaweni eziningi bengibona nje abadala sebeqalisa ukuzidlisela emachibini nje eduze lamachibi okwenzela ukuthi inkomo zingahambi uma ngomude le ndawo ezilezihlahla ukuthi yazithola ziphumule ngaphansi kwesihlahla into eqakatheke kakhulu le.
Hayi siyabonga baba unkomo bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu asiqhubekeni ngokulima.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lomlimisi umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Uhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sthembiso Nyoni. Ngiyakwamukela kuhlelo ma.
Yeah. Ngiyabonga baba.
Ye ungasitshela ukuthi udaba lolo lamavenda luhamba njani kobulawayo? Siyabona ukuthi eHarare lamanye amadolobho sebeqalisile ukusuka besuswa lapho abanye abathengiselwa khona okuthiwa akukho emthethweni. Kunjani khona ngapho kobulawayo?
Hayi kobulawayo abantu bangkhona bahlelekile. Abaphonga ukuhamba bequtha nje bephonga ukuthengisa noma ngaphi. Ungabona abathengisele ezindaweni ezingasizo abaziphiweyo yi-local authority abaveli kobulawayo. Ngabantu ababezivela ngaphandle bengelandawo. Kobulawayo silendlela zokuhlelana. Le Harare silazo indlela zokuhlelana. Amadorobho wonke silazo indlela zokuhlelana. Kodwa sathola ukuthi kwamanye amadorobho abanye abantu bayala ukuthi bahleleke. So yikho ke kusiba lalolu hlelo ukuthi abantu sizameni ukuthi sibe nendawonye. Sinanzelela ukuthi ukuhleleka kwenza amadolobho ahlanzeke. Kwenza njalo ukuthi laba abangama-vendors babe lesithunzi sokwenza lokhu abakwenzayo.
Ngizwile lapho phambilini uthi wena bakhona abanye abavela kwamanye amadolobho bezothengisa kobulawayo. Baningi okunganani?
Ungazwile laphana kukhothana lapha phansi kwe-city lokhu le-city hall lapha. Abantu abaningi bahamba bayedinga amabheli eMozambique. Babuye lawo balale behambe ngezitimela kumbe ngezimota bese bebuya bethukulula bethengisa. Abanye njalo bavele babuye lapha bethemba ukuthi uyafika ubhadala imali yakho ubusuthengisa. But indlela esasihlele ngayo le local authority, le ministry yami, the associations zama-vendors yikuthi sakucele yiwo ama-vendors lokho ukuthi babe lendawo zokuthengisela. Manje-ke kwase kusenzakala ukuthi abantu babone ukuthi lapha kule mali base bebuya-ke bezominyezela. Mina bengicela ukuthi futhi i-council isebenze la ma-vendors abeleshele ngoba labantu abangaphansi bama-association arejistwe le ministry, the local authority, kukhanye kabaselazo izindawo zokuthengisela, which means then they are discouraging i-order. So bengizacela ukuthi bahlale-ke benanzelela ukuthi abantu abahlelekileyo labalandela umthetho yibo kumele ukuthi sizame ukuthi sisebenze labo more.
Ngiyakhumbula sike saxoxa kwezinye insuku ngodaba lokuphathisa bona labo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ama-vendors. Balokhu bethola na uncedo?
Yes, bayathola ngoba khathesi sile mali esiyiphiwe i-Reserve Bank yama-cross border. Labo futhi ama-vendor bayalakho ukuthi bahambe bayodinga izimali ku-SETCO, badinga izimali ema-bank ukuthi bawode bathengise.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyalivalelisa abalaleli. Sithemba ukuthi khonokho okwenzakeleyo kumele ukuthi labana amazenda ahlelekileyo abenze izinto ngokusemthethweni. Siyabasekela kakhulu, sizaqhubeka sisiba leqiniso ukuthi liyathola imfanelo zenu ukwenzela ukuthi labantu abafike bathengise phambi kwenu. Lina eliphiwe izindawo zenu ngokusemthethweni libhadala kwi-City Council, baza kucina bafunde ukuthi kuqakathekile ukuhleleka.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu ma.
Siyabonga ba.
Lo-ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wezamabhizimusi amancane, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Le Ndaba Litshona Le Ndaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku short wave 4930-6065-15460, lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo silo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Sicubungula udaba lwezemfundo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Selikuliphi izinga ngokukhankasela ukuthi umntwana wonke athole imfundo?
Ya izenge sikulwa kathi singele ukuthi khona sibe lobufakazi so isikwenza kathi senza lokho singathi primary data collection kunoba lobufakazi ngoba ngona kwenzela ukuthi ngo April sicina sasiqambe amabizo esikole ukuthi isikole ezindlela leziyale eziyakwenzi baphikisa awedmaster bathi akula bantwana abaxoshiweyo so kathi sikwenza ukuthi sithatha ibizo lomntwana lomzali lokuthi uxoshwe ngubani nhlakabani labantwana abazayekela ukubhala ugrade 7 ngoba sinanzelele ukuthi i-exam fika grade 7 vele yona ngokwayo ngeyinye indlela ephula elungile sikhangele i-new curriculum le balazi zonke izidingo zikangikhona yini sokule problem sokule nkinga vele ku-new curriculum ngoba sikhangele ukuthi amabhuku e-science e-primary ayibhalelwe isindebele ebebhalwe ngesindebele esingaqondanga asebiseliwe ngezinye zezindleko zona so into ethi futhi masinge siyayithumela ku-minister of education sitele ukuthi sithola lokhu lalokhu 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 siyasebenzelana lama-lawyers ngaso siyemthethandawo siyabe sifaka umlando u-headmaster wesikolo u-district education officer, u-provincial education officer, u-minister of education, lohulumende, futhi bayihlike u-practical director of education. Sesikhangela futhi lomlando wama-SDCs, ama-school development committees. Siyanazi ukuthi abazali asiwazi umlando wethu. So kathi uhlele silalo kakhulu ukuthi sikhulumisane nabazali ukuthi xa u-SDC awumelanga sikolo wena umele abazali ngoba wathola ukuthi kwezinye izikhathi eziningi omgcini uhlale wama-SDCs yiwo abasebenzi ukuthuma amamagedini akhiye. So mam SDC ungavuyisa sinjalo nje ukuthi siye khothi ibizo yakho lihamba phambili or umlando womzali ukuthi ubone umntwana wakho uyahamba ngembeze kusekele i-enrollment ungam-enrola simthengele ama-informs simnika ukudla endlini okumnene lokho okufunda sokumele kube ngumlando kahulumende ngoba yinto ekhona kusekelo sombuso welizwe lilungile elivikelweyo uyakhangela ama-African charters ama-international charters.
Lubhahile yini uhlupho lokuxotshwa kwabantwana ezikolo nokuswela okokusebenzisa ku-new curriculum le?
Lubhahile kakhulukazi uyathola ukuthi abantwana kathesi kufunakala ama-smartphones abalakho into ezinimele bazizuzeke uthole lokuthi kunenge okumele kufunde kodwa ikhadi sokuthiwa lesele klasini sishane ikakhulukazi ngakhayela izikolezi ekuthiwa siyawothi sokula kodwa kangene emini kangene ekuseni. Sesikhangela lesikhathi abantwana abathona ngaso esikoleni ngoba olunye iduko esikhangeleyo abazali labantwana sebekhala ngama-homework siyashaya kuze kushaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana benesisane uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mnetayo ngoba umzali yabevele ediniwe thole enquma ethengisa amatamatisi esenzane bakusela lokho lokuthiwa yangene e-industry ungena ngo-8 yephuma ngo-4:30 uhambe ngkhaya kusokokazi so khonokho abantwana abaningi abahlukuli ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade ngomntaba kamakhelwane athi zogcela i-smartphone yini ukuthi ayiresearch umsebenzi akho agugle umsebenzi akho awuthole nokuthola ukuthona idatha kanilayo ukuthi lami ngimenzise so uyathola ukuthi abantwana labo basalele muva abazami ukuxoxela labo kakhulu bathi khona sebesenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo babhayile abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sebezathi maybe ne-school holidays xa sibabuyele emuva wethu yaphana ngangikubhayele khona wakuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphele ngayo ngoba umntwana yabesisawuthi uma engashiye wabhalanga isikolo uba senkingeni.
Abazali bathi kwesinye isikhathi abenelisi ukubhadala ngoba izikolo zingemukeli imali ye-ecocash kumbe yeplastic.
Kuvame kakhulu khona okay uthola ukuthi abazali abaningi bakhuluma ngakho ukuthi lanxa imali ngeke ngaze ngiyithunyezwele nabagcina abazukulu abalabazali abaphandi kwelizwe uzothiwa uyakhuluma umuntu ukuthi imali iyabuya kumele ngiyithatha ngithwele ngihlala ngiselayinini ayitholakali izikolo eziningi zifuna ukubhadala nge-cash so yikho okuhlupha khona khonapho so yinto esifuna esikhangela ngayo kakhulu ukuthi yona ngoba uma sikhangela ilungelo lezemfundo thina sikhangela ukuthi umntwana lo ofundayo usuke edleni ngkhaya ulovile umntwana uloveleni sikhangele kumantombazaneni kule sikhathi sokuthi baye esikhathini ngaphana bala izinto zokusebenzisa uluyalova ungakhangela ukuthi ezikhathini eziningi yathi uhamba kuma-facilities uthole ukuthi yona ama-condom aphiwa mahara so mina ngokukhangela amalungelo abantombazana ngathini ukuthi amaphedi aphiwe mahara ezikolo abantwana baphiwe amaphedi xa sisenelisa njengohulumende ukuthi sinike ama-condom akakhe kuseni ngokufana naye indaba yamaphedi iphiwe amantombazana ezikolo bafunde abantwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile uziphetha ezalamhlanje abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota kobulawayo liphansi kakhulu inani labo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.